Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 Mpandula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi iStand Big Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna i 50-50. Asikwanisi ukuachieve i 50-50 nxa abafazi bahlukumeza.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela zisola ukuxotshwa komunye wazo obesebenzela iStand Big Bank.
Mina kade ngindistuba sezenge. So bengize ngathi kwathi singakwanisa ukuzotshintsha sithi weze plastic, kodwa nto engingena khonaphana emahofisini kade kubhaka ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale, kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza, kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngitshintsha ngale emahofisini i-trade code.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele imbiko yehofisi kaMsitheli yokubhaliswa kwabantu bebhalisa izithupha zeplastic ngembono ehlukeneyo.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa okhulumisana lomkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngokuphathelane lokubumba uhulumende wenkazato isidale inkulumo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izisebenzi izakhamizi zakoBulawayo sezamukele imbiko yehofisi kaMsitheli mayelana lokubhalisa abantu ukuthi bathole izithupha zeplastic ngemibono ehlukeneyo. Kuvika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni waseMandebeleni lenkabazwe alilazithupha kumbe incwadi zokuzalwa, ngoba ezinye zezincwadi ezidingekayo andubana uthole lezo ncwadi abalazo. Abazali bayabe bafa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kumbe zachiselwa endlini ngaleso sikhathi. Abanye abala bafakazi kuthi abanye abazali babo badliwa zingwenya ngesikhathi besiyadinga umsebenzi eGoli. Kuthi abanye bazalelwa eGoli abala ncwadi eziveza lokho. Abanye abantu loma belezithupha amabizo leminyaka yabo yokuzalwa yaphanjaniswa ngesikhathi bebhalisa lezo ncwadi. Bethi ukubhalisa kutsha ukuze uthole isithupha seplastic kuzaletha inkinga ezengeziweyo. KoBulawayo kuward 1 e-Evelyn High School, okungezinye indawo lapho okuthathiswa khona incwadi ezehlukeneyo phansi kohlelo lwabehofisi kaMsitheli lokuya kuZulu olwe-mobile registration, iningi labantu liyaphenduka emakhaya lingela zithupha zeplastic ngoba kuphiwa ezephepha kuphela lencwadi zokuzalwa. Unkosikazi Nokuthula Moyo ngomunye ophendukiswe endlini engela sithupha seplastic, kodwa elayelwa ukuba aye enketha housing office kumbe ephumula housing office lapho okulemitshina epha izithupha zeplastic.
Uhlupho ngolokuthi bengizotshintsha isithupha bathi ngiyenketha lephumula, ubona kabala amaplastic ID. Le mali $2 yefunakala xa utshintsha, ufuna isithupha seplastic ufuna $2.
Unkosikazi Portia Mloyi uthi kwehlule ukuthi athathe isithupha seplastic achiye esezenge, njalo ethi kugwalo lokuzalwa i-birth certificate eyalahlekayo kumele ahlawule amadola amahlanu.
mina kade ngendestuba sezeng so bengizwe ngathi kwathi singakwansi kuzochinja siphiwe ze plastic kodwa nte ngingena khona phana emahofisini kade kubhalwe ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale kodwa lesi situba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngetshintsha ngale emahofisini i-trade gold i-certificate bathe $5.
Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni uthi bazwile ngohlelo ethi kulungile kodwa kulenhlupho ezibhekane labantu ezibalisa ukusilela kwemali lencwadi ezidingakalayo.
Sikhala ama challenges abahlana la emaofisini. Funa ukuthi ufunakala lokhu lalokhu lalokhu. Kanti sile challenge yemali. Sile challenge yokuhamba kuhanjwa ngane emaofisini. Nxa kuzaba le mobile registration onele abatsho bathi capture konke abangelazi izithupha not basically usithi umuntu abelesithupha for ukuvota because i-right yomuntu ukuthi avote ngoba angavota but esikukhaleyo ukuthi lanxa umuntu efuna uthatha isithupha ukuthi abe le-passport.
Ekuphumeni kwemibiko mayelana lokuthathwa kwezithupha zeplastic umutete ubethe izithupha zezenge azisavotisi kodwa kule mibiko esibikwe ukuba ayiqondanga izithupha zezenge zilakho ukusetshenziswa ekuvoteni. Unkosikazi Jane Peters othe kavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba uchaze ukuba isithupha sezenge eseplastic lesephepha sisebenza okufanayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Izisebenzi zamabhanga ezikumanyano wenhlanganiso yeBanks and Allied Workers Union izibhawu lamhlanje zitshengisele zisola ukuxotshwa kwesisebenzi seStandBig unkosazana Verity Mutsamira obikwa ixotshelwe ukumela ilungelo lezisebenzi zaleli bhanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebesidla ubhedo, besabela, bechaya ingungu njalo begida ngokukhonona okukhulu abesifazana, abesilisa labontanga namhlanje edolobheni leHarare betshengisela ngokwenza kwebhanga leStandBig abalisole ngokuphathwa kubi kwabesifazana emsebenzini. Lokhu kuza ngemva kokuba unkosikazana Verity Mtsamwira exotshiwe. Umtsamira ubikwa waxoshwa ngokukhankasela amalungelo ezisebenzi lapho engumgcinisihlalo wezisebenzi zeStandBig Bank ephinda njalo abe ngumsekeli kamgcinisihlalo wezisebenzi zonke zamabhanga izibhawu. Ekhuluma ngalolu daba omele abesifazana enhlanganisweni yezibhawu unkosikazi Bennis Maluleke uthe okwenze batshengisela namhla ukuthi bafuna abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa emsebenzini.
Sifuna ukuthi iStandBig Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Thina njengomama sifuna i-50-50. Asikwanisi ukuachiva i-50-50 nxa abafazi bahlukumezwa.
Umnumzana Pho Mutsatsa, umqondisi wokuqoqa kwenhlelo zezibhawu, uthe njengenhlanganiso bazazama ngendlela zonke ukuthi udaba luka Mutsamwiri lube yisifundo kumakhampani onke ukuthi abesifazana kumele babe zinkokheli.
Kababisele uVerity emsebenzini. Bangayekela lokhu, sabe lokhu sihamba lawo. Lokhu yi-event le sikontinua siyala silwele yama-rights abafazi.
Umsekeli womkhokheli wezibhawu umnumzana Africate Goto uthe loba nje eleZimbabwe lile mithetho enikeza abesifazana amathuba alingeneyo lawesilisa kuyadanisa ukuthi amabhanga anjengabo StandBig ayehluleka ukulandela imithetho.
Futhi bamsibisele emsebenzini labo futhi ba-respect ama-rights ezisebenzi la indlela yakhe yokusukumisa ama-rights esifazi lapha e-bank. So sithi thina bamuchiye asebenze ayenze into as long akwenzayo kuphakathi komthetho.
Khuluma ngokufanayo ummeli wemfakos edala lephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa webandla eliphikisayo ele-MDCT omanyene lezisebenzi lezi ekutshengiseleni lokhu uthe bona njengabanye abasebenza ekubunjeni kwesisekelo sombuso welizwe esitsha kabasoze bagoqe izandla abesifazana behlukunyezwa emsebenzini.
turning to the similar case in Stanbic, but it's not very alone.
That's what it does in Jengale Stanbic. Kasi very clear, all of the Dava in Jengalolo. Ulavanya Besifazan, Evacanila, then do words in Jengalezi, M7 Ziniabo, Kota of a Kulumi. Nitandu Umbong and Kuluma lapo in the Zelo. Niza Kuluma Labambeli, better than the Parlamente, Bamanda Wonke, Uti, Lodava, Luzuagade.
Imizamo, Yokulmisana, Les Patamanda. Zebhanga leStanbic ayifezekanga ngoba incingo zabo loba omakhalekhukhwini bezingemukelwa. Loba nje imbiko ekhishwe luhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT ngenyanga edluleyo iveze ukuba ilizwe labesifazane abaningi abaqhatshiweyo ukwedlula abesilisa, kodwa kusadingakala ukuthi amathuba abo alinganiswe emsebenzini. Okumangalise abaningi ukuthi abantu akade betshengisela namhlanje kabazange bathintwe ngamapholisa wona avame ukuhlukuluza abantu abamele amalungelo abo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nguGibson Pepe.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ukukhethana ngemihlobo ngomkhuba omubi kakhulu angasoze afa awuvumela kubandla lakhe kanye lakumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UTsvangirai wethule amazwi lanamuhla egcizelela amazwi awethule emhlanganweni awenzele kobulawayo ngeviki edluleyo. Lapho akanye ecothoza khona umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe lanxa engambethanga ngegama esithi uqakathekisa umhlobo wamaNdebele kakhulu, yikho kulokungezwani phakathi kwakhe laye kudaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abasekela uMakhuphe bathi uTsvangirai ulahlekile kakhulu lapha ngoba ukuxabana okukhona phakathi kwakhe loMakhuphe akulani lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. UTsvangirai uthe njalo ukukhethana ngemihlobo yinto ayisolayo ngitsho la kubandla leZANU-PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Thabita Khumalo wagcizelela.
Ibandla le-MDC labunjwa libunjwe nabantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kulabantu abafayo asikhangele nini eRwanda. Impi yeRwanda yokubulala abantu yayingasompi yokuthi ngiyombangazwe. Yayiludaba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezafanani labanye, so kababulawa ngoba kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo futhi, into le ye-alliance asidingi ukuthi lo umhlobo kani. Esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulolu dubo. So kamboni ukuthi i-tribalism isingena njani. Nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona, yikho kulama-boardroom. Akuhlale nini phansi ukuthi yebona yesenza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxa sesizavika ngokuthi mina ngesiNdebele lo ngesiTswana, akusoze kusebenze ngokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhuphe labantu besiNdebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF ukukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti iqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani lazo sesihambe kumaphepha lapho? Uqalise nini? Umama Makhuphe uyakwazi ukuthi nxa kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Mina kengidanise ukuthi olwethu esadeni sesidlalile emaphepheni, sesitshelane izinto emaphepheni, into engasesasingayenzi ukuthi lanxa usola, nxa usemhlanganisweni, nethi ngabe usemsebenzini ngawo usenhlanganisweni, kule migoqo kumele uyilandele. Imigoqo lana nxa ungayilandeli, nxa usuzagijima kuba nzima thina-ke ukuthi simphendule, ngoba kakusikho lapho esikhuluma khona into zethu zazenza. Nxa yena sebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza kasanelisi ukuphendula, ngoba yena ngokwakhe asikamzwisisi ukuthi kanti ivele into ayifunayo yiphi njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhuphe khonapho, yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni, uyalo kukhuluma.
Lokho kutsho ukuthi nxa ekuphuma emaphepheni angikathethi ukuthi khona wena lizwe ngabantu ebulenjini lapho ukuthi uMagubhe lo tsangelayo akulanto enhle. So yena nxa eyinkokeli yethu nasimaze eyinkokeli engu-vice president wethu sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili kumbe lalabo nalaba abeza khona kabakwenza be-alliance bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle balungise okulungisekayo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abangamakholwa isiKristu njalo lokuthi banganceda njani ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeTogo zivinjiwe ukuya ebulenjini lamhlanje ilanga lonke ngesikhathi uhulumende walelo lizwe ebhekane lokutshengisela kwabantu elizweni lonke abafuna ufike komlindi uyagcina umbuso kamongameli Foreign Nasingbe lemuli yakhe okweminyaka engamachumi amahlanu.
Ngesikhathi izifundi ezihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika ziphakathi kokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane esilolaka esize lezulu elinengi eseHurricane Harvey, ngale ngasesigabeni seFlorida izifundi sezilungiselela esinye njalo isavunguzane esesichaya siqonde emhlubulweni lo eseHurricane Emma. Esibikwa silakho ukudala umonakalo owedlula okaHurricane Harvey.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kunkulumo zokubumba uhulumende womanyano lomkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ngasese isidale inkulumo. Ababili laba bayalandula limbiko ekhitshwe inhlanganiso yezindaba eReuters eyandise ukuloba iqiniso lanxa kulolu daba abanye bathi linhlanganiso ingaba isenge lezimithiyo. Kodwa asithi kuliqiniso ukuthi uTsvangirai loMnangagwa bayakhulumisana ngasese kungaba nguhulumende ongamukelwa nguZulu na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe ezimbili ezithi zona uMnumzana Rejoice Ngwenya loMnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lolu daba.
Khona bakugandi akumangalisi nxa kuyikuthi into eyenzakeleyo ngobana ubunzima aphakathi kubo uMnangagwa ngale bandleni langakibo bungamenza ukuthi adinge ubudlelwano labangaphandle esenzela ikusasa yakhe kwezombusazwe waseZimbabwe. Ungathola ukuthi kuseduzane lokuthi indaba libe liqiniso ungahlolisisa isimo akuso bemhlasela ngapha emuva laphambili phezulu laphansi ngumuntu osesimeni sokuthi engabe udinga ubuhlobo bobudlelwano labaphikisayo esenzela ikusasa yakhe nxa umbuso kamgabuthi wafike kuphelele.
Mnumzana Ngwenya, wena ukubona njani ukuthi kungayenzakala yini ukuthi uMnumzana Mnangagwa babambane lo Mnumzana Tsvangirai babumba uhulumende?
Wawangibona ngathi ngamanga mina ngoba uze umuntu owezana uPF onjengoMnangagwa akhulume lo Tsvangirai engakhulumi lo Mjuru. Ngibona ubungane bakhona bebuzele ngapha. Kunjalo nje siyazi ukuthi babo kuvele kulabantu abakhuluma nge-National Transitional Authority engelakhetho phakathi ngaphandle kokuthi nxa kuthiwa khona uMnangagwa uthi nxa uTsvangirai kumbe yi-alliance kumbe yini angathi anqobe amnandi. Kodwa okwakhathesi njengokutho kwalo mgambo lenyuka ngibona ngathi la ngamanga yi fake news yani ukuthi ubudlelwano bokhona bakithi angiboni ukukhona.
Mnumzana Macapulane uyakhuluma lapho Mnumzana Ngwenya. Uyavumelana la yini?
Ngiyamuzwa ubaba uNgwenya ukuthi uvelela ngathi plus uNgwenya ngithi useduzane lembiza lapha ebilayo. Kodwa ke ongafuni ukunanzelela lapha naNgwenya ukuthi phakathi kukaMjuru lomnankagwa ubuhlobo bakhona sobawonakala ukwedlula phakathi kukaTswangirayi lomnankagwa. Ngathi ubutha begazi osobaba khona phakathi kuka Nankagwa lomJuru nendlela abaphatha ngayo uMjuru kuqala ngayo uSolomon kusiza kuyo Joyce ukuthi bangakhumisana umlotha kusesekhajana. Kodwa ke uTswangirayi lo uMnankagwa bangahlangana mhlawumbe futhi bebizana ngomhlobo ukuthi badabuka kuphi bezama ukuthi babuthane bathathe umbuso kumazezulu ngoba inkulumo esizwayo kulezi nsuku ukuthi amakaranga ayakhala athi aye kade savalelwa ngaphandle ithi lathi sizama ukuthi sibuse bangahlangana ngalelo. Kodwa ikakhulu ke wena babuGandhi loNgwenya imhlangano walabo abantu ungenziwa kakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe amadona ama-superpower lama-countries ayo lawo ale interest ukuthi iZimbabwe ngemva kwamgabiza kuma kanjani. So singakukhangela kahle kahle kulula ukuthi bengabe behlangene kumbe izithunywa zabo zihlangene zibuzana ngokuthi kungamiswa kanjani ngemva kwamgabi.
Mnumzana Ngwenya, nxa sikhangele udaba lolu asithi babambane bobabili laba akusoze kuthiye phandle yini eminye imhlobo efana labesindebeleni?
Nga ikho bengisithi mina nga ukubambana kwakhona kuyikuthi uMnankagwa engaxoxa kumbe angaze aphume kuZANU PF. Sokusitsho ukuthi labata abade bekhalakhala ama-war veteran labana ababesithi bona gabala budlelwano lamabanda aphikisayo ukuthi udaba wayese bevumile ngoba ungazinyandeleli i-electoral block yakhona i-constituency yakhona engaba phakathi kwama-war veteran abantu abalendlela iyihle liberation le-alliance ingabe inkulu kakhulu ngokuthiwa sithi kule rational sense kodwa uncle okuqala phela ukuthi kathi ekugcine wangaphumbeki iZANU PF uMnankagwa ukuthi asophika bamkhiphe kuZANU PF. So hayi mina ngilokingisala njengoba odingile sithi engxenye ngiphinge le mbiza kodwa ngibona ngathi i-ideology yakhona ekaMnankagwa loTswangirayi lama-war veterans omTswangwa abaphikayo ingathi khathana kancane.
Ye, nantu daba Mnumzana Macapulana, ngiyakuzwa uyahleka lapha, uthini wena ngalokho?
Uyabona ukuthi phela ubhudu uNgwenya uyamazi ukuthi opinion maker njalo yi-observer. So akutshoyo kuqakathekile kodwa kumele sikunanzelele yikuthi isizini esesikuyo umkhathi wepolitiki vele kumkhathi wezimama uzathola ukuthi sokusazakala kwihonke umuntu ukuthi kuyathandeka kungathandeka umbuso kamgabe susekugcineni ngakho wonke ama-politician baziphandela izikhundla and ukuthi impilo kaMnankagwa yithini lutshwane kuZANU PF kubhalwe emdulini. So vele isikhathi sezimanga ke mina lesi simanga ngibona ngani isimanga esingabe senzakele njalo singabe siqhubeka sisenzakala.
Hayi kuyezwakala ungaphosela ukugcina Mnumzana Ngwenya usigqibela uhlelo.
Iqinise ukuthi nxa kulokubambana okukhona phakathi kwamabandla wonke kuluntu lonke umuntu wonke ophikisana leZANU PF kimi yinto eqakathekileyo ilungile ukuthi umbuso lo owucini obugebenga ukhitshwe.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungula ezombusazo bexoxa endawonye lo mnumzana Dinizulu Macapulana laye oyingcwethi kwezombusazo.
Abemba igolide ezansi emandebeleni bakhala izimathonsi ngokungenelisi ukufinyelela imali yokweboleka engabancedisa ekuthuthukiseni umsebenzi wabo. Uhulumende uthi ule mali engena kuzigidi ezingamachumi amane i-$40 million eyokusiza abakumsebenzi wokwemba abasacathulayo. Kodwa abemandebeleni bathi akekho ngitsho loyedwa oseyitholile imali. Kubika uVusisizwe Mkhwanazi.
Lesi sikhalazo siphume emhlanganweni wabembi bemgodi egolide emncane ezansi yamandebeleni
Oyemathabeleni and South Alternative Mining Indaba okhutshelwe kwa-Under District Club. Iningi labakhuluma emhlanganweni lo liveze ukukhathazeka ngokubandlululwa lapho kuthe kwaphuma izimali zokweboleka ukuthuthukisa umsebenzi. Umnumzana Sithu Sincube, umsekeli kamgcini isihlalo we-Mat South Small Scale Miners, uthi babhekane le nduba eziningi kodwa olumqoka ngelokungafinyeleli lezi zimali.
Ngokungafinyeleli ngathi ngama-loan or ngathi mining equipment.
Unkosazana Sithembile Ndlovu ngomunye wababhalela becela imali kodwa akakatholi impendulo. Unkosazana Matilda Masia ugcizelele wathi kululungelo labo njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi bayiphiwe imali. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi utshele lo mhlangano ukuthi imali khona njalo basahlolisisa amaphepha alabo abacela usizo. Osebenza lo Mangisi unkosazana Smilo Siziva induba ababhekane lazo athi ukulindela abavela phandle.
Singadingi ukulungiselwa ngabantu abavela ngaphandle, akusesizilungiselelini thina. Uma lisuka leZimbabwe Miners Federation liyibize ibuye emaSouth ibuye izophendula imibuzo elifuna ikhefu. Ngathi kuwokade sikhulu ukuthi sifonela lelitapo lesiyithole namhlanje kade safisa ukuthi sihlangane lesinandele province.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Umphathintambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube ukhuthaze izimpamgodi ukuthi zisebenze ngonanzelelo njalo ngokusemthethweni okungawona imvelo lokudala ingozi ezinjengokudilikelwa kwabantu emigodini le. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 ngisemajawunden eGwanda.
Lezathatha twayisa ife namayimbo banaboga nikubomba njito yobe. Lezathatha twayisa ife namayimbo banaboga nikubomba njito yobe. Lezathatha twayisa ife namayimbo banaboga nikubomba njito yobe. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi.
Leza tata ingoma ka Chris G Makoya esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela eHarare zisola ukuxotshwa komunye wazo osebenzela ibhanga leStandbig.
Izakhamizi zakoBulawayo zemukele imbiko yehofisi kamsitheli ngembono ehlukeneyo.
Twakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lami owenu uChris Gande silichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.